kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo msaka 8 kumabasa 2018 kungesonto nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
okuqala kubonisa khona ukuthi izizane ngokwayo ngendlela eyabusa ngayo ilizwe leli siyafana nalobuthakathi okuthi nje nxa umuntu umthukuthelele umzondele umqamba ngegama lokuthi uyathakatha layo injalo.
Ukufuthelana phakathi kwecele leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuyaqhubeka amacelo amabili esethesana umlando wokusetshenziswa yizanu PF.
U-S Group ngokwayo yona i-attacka kakhulu esibathi abomama aba-reproductive and omama abakwanisi ukuproducer something i-economy.
Sile ngxoxo lodokotela ngokuqakatheka kokuhlatshwa ijekiseni ye-human papilloma virus. Osenator beMelika basukile eZimbabwe lamhlanje ngemva kokuhlangana leziphathamandla zikahulumende lezamabandla aphikisayo. Silempumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weLebotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe kusasa uyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa. UMasisi ungene kulesi sikhundla mhlaka 1 kulinyanga ngemva kokuchiya umbuso kukamnumzana Ian Khama. UMasisi loMnangagwa bakhangelelwe ukukhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. UMnangagwa yena uke wethekelela kweLebotswana kumalanga edluleyo. Iqula lamalunga ecala lePhalamende laseMelika ebelise Zimbabwe lihlaziya umumo wezombusazwe ligqibe uhambo lwalo namuhla ngemva kokwenza imihlangano loMongameli Emmerson Mnangagwa kanye labakhokheli bamabandla aphikisayo agoqela umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Walshman Ncube. IMelika ithi kumele kube lenguquko kundlela izanu PF ebusa ngayo ukuze idlelane kuhle leZimbabwe. Kusenjalo isiphathamandla somanyano we-European Union esibona ngobudlelwano phakathi kwalumanyano lamanye amazwe. Umnumzana Neven Mimika ufike eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana leziphathamandla zikahulumende. Amazwi athi uzibani usetshenziswa izanu PF kumbe usethengwe izanu PF avamile kakhulu kubandla leMDC nxa kuthe kwaba lokwehlukana kwemibono. Ekudabukeni phakathi kwaleli bandla ngo-2005, ababe kucele likamnumzana Morgan Tsvangirai bethesa umnumzana Walshman Ncube icala lokusebenza lezanu PF. Kwaba yisona leso njalo kumnumzana Tendai Biti labanye ngo-2014 ekuphumeni kwabo ku-MDCT. So kuyinsakavukela umchilo wesidwaba nonyaka kulandela ukudabuka phakathi njalo kwaleli bandla. Abecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa bathi unkosazana Thokozani Khuphe uthengwe izanu PF. Abasekela uMakhuphe labo bathi uChamisa ludlawu lukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ubuqotho bako konke lokho asilabo njengomsakazo weStudio 7. Kodwa esikwaziyo ukuthi ukwethesana umlando okusebenzelana lezanu PF nxa abantu bethe bangavumelani ngumkhuba ogxilileyo ku-MDCT. sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi kungani.
Okokuqala kubonisa khona ukuthi izano ngokwayo ngendlela eyabusa ngayo ilizwe leli seyafana nalobuthakathi, okuthi nje nxa umuntu umthukuthelele umzondele umqamba ngegama lokuthi uyathakatha layo injalo. Nxa umuntu efuna ukukuthuka efuna ukukuthethisa ukubiza njengesisebenzi kumbe lesisebenzelani sezano. Kodwa okunye babugandi okuqakathekileyo ukuthi abantu bemabandla epolitika bakithi abaphikisayo kumele bazifundise ukujulisa lokwelula umqondo, bafunde lo mkhuba wokuphikisana, liphikisane lize livumelane. Besenza njalo bephosela inyoka yezani yona le ephilayo, bona abantu bezani bayabuthana balungiselela ukhetho. Ngakho ukubizana ngobuthakathi akukaze kwancede. Kuyafanana lokuyakhona kwezimuli ezingakaphucukanga ukuthi omunye engaphumelele okwedlula omunye, ukuthi lo ophumeleleyo ungumthakathi uyathakatha. Yikho kwenzakalayo khonapha, abantu abayelula umqondo bajulise imimoya wabo, bake beyenze ipolitiki njengoba isenziwa bakhaliphe. Bafunde ukuphikisana kungabi lezifungo zamajoyi lokuthukana, kuza kwenza ukuthi sinqobe enkethweni ezizayo.
Ngezinye indlela uthi akula buchopho obujulileyo kwezepolitiki kuhlangothi lwamabandla aphikisayo.
Impela nxa bukhona ubuchopho obujulileyo kusho ukuthi kababusebenzisi. Kanti kuyini ukube siqamqamukana, thukathukana, siminyezelana, sichithekana sisiya le? Kulokuthi sibuthane sibumbane, senzeni itembeli lodwa elikhulu elingasoze linqobeke, elingasoze lithayeke iZanu-PF. Sesiya ukuthi singabantu banye, siqala ukusebenza sonke, sakhula sonke embangazweni. Susizwa ukuthi ubantu bana abasakhulumisani, sebafungelana ijoyi, abasabonani langamehlo. Kubangwani? Kufana labazingela abaqala ukugwazana ngemkhonto begijimisa ibhalabhala bengali kusiphasi, sebehlebelibanga ukuthi ngithe umlenze ngowami, ngithe umkhono ngowami, ngithe inhloko ngeyami. Lalelo bhalabhala lengabanjwa babugandi yibuthutho obungakanani lokhu? Abantu bakithi abakabezifundisa ukuthi babuthane, baphikisane, bathukuthelisane nxa bethukuthelisana, kodwa kungafungelwani ijoyi, kugcine kungasasebenzeki lo mbangazi wakhona ungasaqhubekeli phambili. Bawabanga kanjani amandla angabi khona, ibhalabhala lingaweli phansi?
Khona ukuqamuqamuka kwamabandla aphikisayo la akuvezi yini Macaphulana ukuthi abantu beZimbabwe mpela umbuso bayawuthanda?
Ye, isiko lonjani leZANU-PF elithi obusayo sengunkulunkulu njalo sebandlela elibusayo selelungelo lokuhlukumeza abanye, selelungelo lokuthatha umhlaba ufunayo, selelungelo lokukhuluma ufunayo, sokuthenza wonke umuntu afise ukuba yinkokheli ngoba ubukhokheli ngendlela umgaba okhande ngayo wabubonisa ngayo, senza umuntu ohamba ngenyawo odla ithwala ophuza amanzi akhumbule ukuthi sengumdali emhlabeni. So kuyakwenza ukuthi abantu bakithi baphithizele, bagwenxane, banyathelane, bezame ukuthi lami ngibe sembusweni. Khonokuyana kumele sikhule sedlule kukho, kunikwa namathuba, kwazakala ukuthi hayi singeke siyibuse sonke ngasikhathi sinye, abanye bayahamba phambili, abanye belandele ngemuva. Lokwesaba khona kanti mhlawumbe laba bangangena bazangena bengasaphumi njengoba kungaphunywa ngendlela uba kumgaba asifundise ngakhona. Kumele-ke abantu banikane amazopho, banikaze amathuba ukwenzela ukuthi abanye basekele abanye, abanye labo kusasa basekele abanye, kunikwa namathuba kube mnandi kuyo nje, njengalokho abakwenza ezweni leBotswana ukuthi kuyathiyelwana umbuso.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwele South Africa.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhathi leVOA Ndebele vulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi amantombazana aleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lelitshumi lane ahlatshwe ijekiseni ye-human papillomavirus yona enqabela igciwane elibangela umkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho i-cervix cancer. Uhulumende uzasungula uhlelo lokuhlaba amantombazana la kusikhatshana esilandelayo. Sibuze uDokotela Mpumelelo Sifanda ukuthi imvukuzane yomlomo wesibeletho kahle kahle ihlasela abesifazana abeleminyaka emingaki.
U-AIDS group ngokwayo yona i-attacka kakhulu esibathi abomama aba-reproductive and omama abakwanisa ukuproducer something kwi-economy or abantu aba-productive kwi-economy. So kaningi kubosisi abancane ayivamanga but ngokuba i-HIV siningi kwatholakala ukuthi nayo imvukuzane isiba baningi kubontanga kuma-20s uyithola kwesikhathi kuma-30s uyithola but ngokwayo yona yi-cancer eyandisa isitholakala kubomama bakubo 45 nama 58.
Imikhuhlane eminengi kulezi insuku dokotela silobudlelwano obuthize. Umzekeliso iTB ihambelana kakhulu legciwane lengculaza iHIV. Igciwane le human papilloma virus lona galilawo umkhuhlane elilobudlelwano lawo elihamba lawo.
Umuntu uma nqa ele HIV engatholakala ele human papilloma virus le iyenza ukuthi umlomo wesibeletho ube lemvukuzane masinya as compared to umuntu ongela HIV. So i-progression from ukuthola i-HIV le to isikhathi umuntu okufuna kusiba umvukuzane womlomo wesibeletho it can take as little as 5 years. So kuyadingakala ukuthi umuntu nxa e-HIV positive ehlolwa ukuthi umlomo wesibeletho wakhe awula-ke mvukuzane kumbe sekuqala ukuba le mvukuzane yomlomo wesibeletho.
Ngaphandle kwe-injection ehlatshwa amankazana le, yiziphi ezinye indlela zokwenqabela leli gciwane nxa zikhona?
Umkhuhlane lo kulesi wathi ngama-primary preventative strategies kube sokusiba lama-secondary preventative strategies. Ama-primary preventative strategies yindlela zokuthi umuntu engazivikela njani ukuacquire kumbe ukuthola i-HPV from the start. Njengoba sithe yona i-sexually transmitted i-HPV le kwabonakala ukuthi umuntu nxa engama ukwenza okwamacansi umntwana wesikolo engadileya i-sexual intercourse kuyandisa ukunceda lakho ukuthi engatholi this HPV virus. Kuzokusiba lezinto ezinjengokusebenzisa amakhondomu. Since i-virus le sexually transmitted so kwabonakala ukuthi kungasebenzisa amakhondomu kuyareducer i-chance of transmission. And then kube sekusiba lezinto ezinjengokusokwa kumbe ukucircumcisewa. It has been seen ukuthi kubobaba abacircumcisiweyo ama-chances okuspread i-HPV they become lesser. So la yiwo ama-primary preventative strategies. Then ama-secondary preventative strategies ikhuluma ngomuntu osetholeke i-HPV singafisi ukuthi isine iprogresse kumbe yahamba yacina yaba imvukuzane yomlomo wesibeletho. So isikhathi lesaninge ngasikhuluma esi up to 20 years khonapho kulezinto kulama-test kumbe kule ndlela esingazenza ukuzama ukukhangela-ke umlomo wesibeletho ukuthi awukabi le mvukuzane.
Njengoba kuligciwane lemacansini lelito Dokotela Sifanda, kusho ukuthi livela kubobaba?
Ngeke ngathi livela kubobaba, but ngathi lispreadwa ngobaba.
Obaba labo lingabahlasela kugcine kusiba ngomunye umkhuhlane?
Obaba labo lingabahlasela kugcine kusiba yimvukuzane esiyithi yi-glans penis kumbe iphambi kwesitho sabobaba. But i-cancer le ayivamanga njenge-cancer yomlomo owesibeletho.
Ngaleyo ndlela akula sidingo sokuyenqabela ngendlela isidingo lesi esikhona nxa kusiza kubomama.
Akula sidingo esinjalo but sokwabonakala futhi ukuthi ukunceda futhi ukureduce ukuspread i-HPV labo abafana abancane bengabenefita from i-vaccination uma nxa amankazana lawo ebenefita from i-vaccination. Amazwe anjengabo-America already anika i-vaccine kubafana lamankazana. Akusinto esanikwa kuphela amankazana ngoba sebabona ukuthi njengoba abafana labo bekwanisa ukuspreada kumbe kube yibo the main source ye-HPV leyo already unganiki i-vaccine it means ukuthi yena kasoze ekwanise-ke ukuspreada-ke leyo HPV later on in life.
Lo ngudokotela Mpumelelo Sifanda esixoxelayo ekobulawayo. Genge lifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko.
Lo baba mkhulu babelo bola
usenziwe manje
kahlelo kokobe
saba osekhutwini lamhlanje xoxa ngokuthi kudala phela umuntu wayesithi nxa engazali emulini yakhe indoda bemthume endaweni ekhatshana kakhulu ukuthiwa hambe edinga lokukhumbe lokuyana ukuthi uphenduka nje uzokuthiwa ke umama usezithwele bese kubuya laba ofelokazi kambe basangenwa yini kulezi nsuku othi ke ngihle ngingene kulaba sibacele ukuthi babuye lapha kulo baba Ezra Jesus Banda uzobuya ke ubaba njalo Postlimitian Dube ilinjani isikhobo zami
siyaphila ngapha sinazikwela kweli ka Trump lelo ngapha ku right sisixaxa ukuchiselwa la
yeah siyaphila kakhulu so ulubona njalo udaba lolu ke chisa
udaba lolu udaba luchisayo ke nxa ukwazi ke babazala ukuthi vele kudala kwakunjalo ngoba nyakhumbula mina umalumami ngangisemncane lapho umalume lo ke ukhanya ungenamntwana vele kusala kuthi base behlalile lo malumekazi kweminyaka elithumi ngoba nyakhumbula umama khona bayekhuma labo nabogogo kuthiwa ke umalume lo kumele athunyelwe khona likibo kamama emaxhoseni ukuthi akaye kayevakathinya ngayonke wasala kukanti umalume omncane kuba womncane lo ngiyathathwayo sihambona siyethandana ngacheba mina ukuthi-ke kukhanya kule nto yenzakalapha ngibone ngingene endlini kamalume kanti omama bathi akuthule wena ngemva nje kwesikhathana othi ephenduka umalume kazi lo kukhanya ke sezithwele kodwa hhayi ngangazile ukuthi uthi kuyemba njani ngaphomba ukubana ngase nginanzile ukuthi hhayi kwakwenziwe ngabadala kwenziwe ngakomo ukuthi lwana umuntu asale esebenza lapha ukuzazalisa
ye kodwa wagcine ezithwala yini kwahamba njani
ye wazithwala zile ukhona umntwana wakhona sengokukhulileka kanti sengubaba okhulileka kakhulu
ye siyamuzwa lapho uchisa uyakhuluma singazi ukuthi umpostolisi la yini apostoli imidian dube khona esingwane
mpelelethiwe kunjani
siyaphila kakhulu akutsho ke udaba lokuthi kwakuhamba njani vele
kwakunjalo duba ngithi abantu bebehamba ngenyawo so bebehlala phansi abadala bakhulume wena ungatshelwa bathi-ke namuhla dube sokuyingozi enkulu kakhulu akusavumi izinto esezibulala abantu phandle zinengi uzomthola umntwana lowo mkhalelayo but uthole lani okunye so lisiko elaliright ngesikhathi sakhona but not manje and futhi mbona lalilisiko elaligcine ekuthini abantu babazange bazwisise ukuthi abantwana bayisipho esivela kuNkulunkulu umtshado ukuba labantwana yibonus but umtshado ngowabantu ababili angithi singaya kuMatthew 19 sibale from verse number 4 uthi ngalesi sizathu undoda izakush yuni baba lo nina inamathele kumkayo ababili kabasebabili kodwa sebebanye ngoKristu Jesu so abantwana bayibonus kunte ngokuthi lokho umlima kunikeze khona angakukhulisa angakushiya kunjalo
chisa isiko leli kalisasebenzi kathesi
abantu bakulezi nsuku abasavume angazi umbe yi-civilization angeke avume kathesi umfoni wadwake asale ke elala lo unkosikazi wakho awungeke ukuvume lokho lami nje ngingumfoweni angeke ngikuvume lokho abantu sebengazi sebehlangani pile singathi civilization
yes thathe ke umama uSamantha ukhona ecingweni lapha Samantha kunjani mama
uyaphila ba unjani manje akusenziwa impilo esiphila namhla ayisafani nempilo besiphila thina kudala manje sokunezinto eziningi abantu abazibalekelayo like umkhuhlane angeke zithathe mna wakho umlethe lapha ekhaya wena ukuthi abuye azokuzalela abantwana kungangcono ubaba wasendlini ahamba ayethatha omunye umfazi rather than ukuthi ithathe isemithi yakho umlethe lapha
ungenza njani ukuthi uthole umntwana ngamfuna manje
hayi kungangcono ubaba wasendlini athathe omunye umama makuukuthi esadinga umntwana kunokuthi ngithathe umntana kithi ngoba ngeke nje sihlalisane kahle lapha ekhaya
ungakho engabhubha ungangenwa ngumna wakhe
hayi lezi nsuku akusekho ngeke ngingene ngumna wakhe mina kababo abantu abami okokuqala uyabe engazi ukuthi ubaba wabantu abami ubulewe yini and then okwesibili umama omncane umfazi kababa omncane angeke aze akuvume ukuthi indoda yakhe ibuye izokugcina abama abantwana labakho abantwana
ngiyabonga kakhulu-ke baba Ezra Jesus Banda lo apostle Midian Dube mbonga njalo lo nkosikazi Samantha asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube
siye kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike
Ngu udibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingumayikhobe. Kuliviki siqhubekela phambili siqoxa lomnumzana Josphat Mzaca Ngulube. Ngulube, ngeviki edlule ubukhuluma ngamathuba akho okunqoba. Masiqhubekele phambili ke mnumzana. Masithi usunqobile usulunga ledala lephalamende umele isigaba seBulawayo South. Ukhangela ukuthi uzakwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zaleyo ndawo?
Ngibamaphrojekthi amaningi ngoba mina ngathi njengothimu Mzaca asimeleli ukuze sibe se-ofisini kuba ukuthi ngize kuba ngu-MP zesiqalo sokusebenza. Sesenzile into eziningi, sincedisa abadala, sapoti yezikolo, kathi sisibambokuningi engucela ezimali, ngicela imali nje ukuthi sibe campaign ye-mosquito, ngicela igibha, ngicela imali, ngicela igibha lokuthi siphekele abadala i-mosquito ebalumayo everyday. Kodwa into engizayenza mase nginqobile, iBulawayo South, 2/3 of i-index yeBulawayo iseBulawayo South. Into ekhipha abantu iziningi lama youth angasebenziyo that involve drug abuse, alcohol abuse. You cannot arrest them for smoking in Banje, for marking, but what we have to do, we have to arrest the cause, which is the unemployment. Thina nxa sinqobile kumbe kusiba lotshintsho kungena i-government ezabisa ama-investors babe bazovula amakampani lawo. Thina okokuqala njengomntwana weBulawayo South okwaziyo ukubala o-understand izinto, there is what you call i-quota system in Zimbabwe. Ukuthi if there's employment or if there's any resource in an area, the locals are supposed to be the first beneficiaries. Sengibhalele i-railways, ngathi railways selisayinile i-contract le company le eyama-wagons lesitofe esisayinelayo, besicela ukuthi iqale ibisele abantu labamise emsebenzini i-railways zingasokuntengantenga sokungasahambi kuhle, liphinde lichathe ama-locals. Abantwana beBulawayo South sizinde Chabalala Stage BG South Wales Bellevue Newton West khonaphana eduzane ngoba i-railways ngeyithi the company is theirs but the territory is ours.
Uke wathi abantu abadala are a fountain of wisdom, so masixoxe kancane ngale movement hashtag generational consensus. Abasakhulayo besithi sokuyisikhathi sethu ukuthi singene lathi ezikhundleni zokukhokhela. Ubona ngani kuhulumende kumele kugcwale labantu abatsha kuphela na, noma abantu abadala njalo abantu abatsha?
Abadala sebeze khona, ngabadala bekasazoni, but sifuna abadala abaqotho, abaleqiniso, abangasomasela, abangasomgulukudu njengamadala esilabo kuhulumende. Ngoba kathesi uyabona ukuthi ngiyasay this new dispensation, new era, there's nothing new in Zimbabwe. We are having an era from Umgabe. What we did, we removed a fridge in a house, then we placed a cooler box that doesn't have even ice blocks. Abadala, we need them, but we need straightforward people, because what we no longer want, we no longer want people who will come and teach the corruption the youngsters. We need abantu abadala abaqotho abangekho corrupt.
Usufakile isicelo sosizo ngalomkhankaso wakho. Wonke umuntu othi hayi mina isifiso ngilaso sokusiza umfana lo kumele ayephi ukuze athole ithuba lokukhulumisana lawo?
Siyabonga Big Mike. Singene kuhlelo lwevuselela umoya. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu la ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sike sikhangele ukuthi kathi umuntu angaziphiba njani ukwenzela ukuthi angavumeli ukuthi ulaka lube yilo olumbusayo. Singabala laphana kuZaga ichapter ka-19 ivesi ka-11 uthi yena olokuhlakanipha uza kuphuza ukuthukuthela, oyekela isiphambeko uza kuba lodumo. Kutho ukuthi indaba yolaka kumbe ngathi ukuthukuthela indaba sonke sesike sangena phakathi kwayo nxa ungumuntu. Kutho ukuthi ulaka lona vele ngwalo kumbe ukuthukuthela kumbe ukuzonda kwadala uNkulunkulu. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi uzibamba kanjani kumbe ukusebenzisa kanjani. Nxa sikhangela laphana livesi engiyibalileyo, siyabona ukuthi iqakathekisa ukuthi loba umuntu ethukuthela kumbe umuntu esiba lolaka kodwa indlela ozibamba ngayo iyo eqhakathekileyo wabase Efeso uPaulo uyakhuluma uthi yena ungavumeli ukuthi ulaka lwakho lube khona ilanga lize liyetshona kuthi ukuthi uyavuma ukuthi ulaka luzaba khona kumbe ukuzonda kuzaba khona kumbe ucathula ngolunye lutho ungaba khona kodwa ke ukuthi ukubamba njani yikho ke okudala umehluko. Okokuqala siyananzelela ukuthi kulomhlaba esiphila kuwo ziningi izinto ezingasilethela ukuthi sizithole ukuthukuthela kumbe ngabasemsebenzini abanye abantu esisebenza labo umuntu angakhuluma ngendlela ekukhubayo eletha ukuthukuthela kumbe sithi labo abadrayive izimoto endleleni umuntu omthova kumbe omunye umuntu akungenele ngendlela engayisiyo kumbe ngakhona ukuphakathi kwawo kumthova umuntu awunyathela unyawo kumbe labo abatshayeli umthova bengakhulumisani lawe kakuhle ekuseni ukhuluma njani nxa uphendukisela kibo ukuthi zonda wonke umuntu uyazonda kodwa uyakhetha ukuthi uqeda ukuzonda ujika isibhakera uqeda ukuzonda kumbe ukhuluma inhlamba uqeda ukuzonda uthethisane lo muntu lo kumbe uyamkhuza umuntu ngendlela ezayenza ukuthi umuntu lo abone ukuthi uphambanise kanjani thatha into eqakathekileyo ukuthi isikhathi esiningi nxa omunye umuntu ekwenza ukuthi uthukuthele zama ukumtshengisa ukuthi kuyini akutshiloyo kumbe akwenzileyo okwenza ukuthi wena uze ugcine ucaphuka kumbe uthukuthele ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa omunye umuntu ekhuluma bamelele ukuthi ananzelele ukuthi into le oyikhulumileyo lwana omunye umuntu uyithatha kanjani kwezinye isikhathi ungabe sibili engcono uzikhulumele olunye ulutho ungananzeleli ukuthi kulwana omunye umuntu into leyana isimkhubile abasezindlini abathetheneyo imitshado eminingi iqini idilika ngenxa yokuthukuthela kwabantu kumbe ngathi ulaka baningi ngobaba abagcina betshaya omama ufumana umama ekuseni ilihlo selibomvu esesehluleka lokuya emsebenzini ngenxa yokuthi bengazange bakwanise ukuthi baphendulane kakuhle belo baba kumbe omunye wabengazithibanga kumbe ubaba la eseyahamba egcine esethwelwe ngamanzi atshisayo ngoba umama ulaka egcine umama sesiba lolaka ayehluleka ukuthi asibambe okunye njalo okusilethela udubo oluletha ukuthukuthela indlela esikhulisa ngayo abantwana abantwana bakwanisa ukuthi enze olunye ulutho olungakwenza ukuthi uzonde kakubi umtshayi uzomlimaza kodwa khonokhana kuncedi ngenxa yokuthi nxa umtshayi lo waze wamlimaza nxa kodwa ungazange umchasisele ukuthi kuyini okukwenze waze wathukuthela wena njengomzali umntwana lona uyabe ungamncedanga khonaphana sisakhuluma ngabantwana abanye abantu okuqakathekileyo ngamatishala amatishala la kumele ananzelele ukuthi nxa ufundisa abantwana ulaka kumbe ukuthukuthela kwakho ungabi yikho okubusayo ngamalanga langamalanga abantwana batshona bethayiwe sonke isikhathi ngakho khuthaza abalaleli bethu ukuthi ye ukuzonda ungazonda ngoba kwadalwa unkulunkulu ibhayibhili ithi la unkulunkulu uba lolaka kodwa siyamfumana esiba lolaka kodwa siba lothando njalo ngakho into edingakalayo phakathi kwethu
akuyiqibe mfundisi
siyathandaza namhlanje ukuthi laba abathukuthelayo sithole indlela yokuxolelana baba siyathandaza igama likaJesu abakade begxabene kumbe bethukuthela ngezinto ezehlukeneyo thoba izinhliziyo ulethe ukuthi inhliziyo zibe lothando lokuxolelana egama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu lami ngikhangelela ukuthi sihlangane labalaleli eviki lezayo
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswa siyabonga mfundisi impumela yemidlalo ye Castle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje Highlanders 1 Nishrat 0 Cape United 2 Herentals 0 Shabani Mine 1 Mutare City 1 Chapungu 0 FC Platinum 2 Cape United Kepekepe Bora inqobe iHerentals nge 2-0 Sesifike komlindo yagcina sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili asesukile amalunga edalela eParliamente awemelika abese Zimbabwe eLanda ukuyakhangela umumo wezombusazwe kwanelo kwamanje olivalelisayo ngontungamilinkomo lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.